Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Hola mukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhla ka 15 kuNhlangula 2022 ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Lokho mina kangibalela ngakuvuma ngoba izanu ivele igangile. Umuntu oganileyo nguyo esakwazakala esenza ukuganga. Obabonileyo abantu be-CCC bechisa leyo bani kwaqala lokho.
Iziphathamandla zebandla le-CCC ezibalisa umnumzana Job Sikhala lo-Godfrey Sithole vetheswe icala lokuphehla udlakela kulandela ukubotshwa kwabo izolo.
Sihlangana lakho lapha kunzima ngoba imali esiyamukelayo ivele ayithengi lutho, ayiphutshisi umuntu yona iviki.
Abongi bathi bazakhalala umsebenzi kusukela mhla ka 20 ngeviki ezayo bekhonona ngeholo eliphansi. Uhulumende namuhla wazise ukuthi umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga usechadele sithandwa sakhe uMiniyo Thabo Baloyi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Iziphathamandla zebandla le-Citizens Coalition for Change ezibalisa umnumzana Job Sikhala lomnumzana Godfrey Sithole namuhla vetheswe icala lokuphehla udlakela kulandela ukubotshwa kwabo izolo. Ababili laba bazamiswa emthethwandaba kusasa. Amapolisa athi uSikhala loSithole bangabanye babantu abatshotshozele udlame oluqhamuke enyathime izolo lapho okubikwa kutshiswe khona izindlu zabasekeli bezanu-PF kanye lezamalunga e-CCC njalo kwadilizwa lempahla kaZulu Makhaza. I-CCC ithi amapolisa atshonesa lisa amagqwetha ukuthi abone ababili laba kanti le minteni yabo ibisaliswa ukubapha ukudla. Kodwa abikwaze abavumela ngokuya kwesikhathi. Amapolisa athi kutshiswe indlu eyodwa kwadilizwa ezingamatshumi amabili kudlakela lwayizolo. Athi njalo kubulawe amafastela ezitolo ezilitshumi lantathu. Ibandla le-CCC lithi abasekeli bezanu-PF yibo abenze udlakela lolu ngemva kokutshaya abantu esililweni sikaMo Blessing Ali, yena obikwa ethunjwe wabulawa ngomsekeli wezanu-PF umnumzana Pius Jamba. Kodwa abezanu-PF lamapolisa bathi abe-CCC abagoqela uSithole loSikhala, yena oligqwetha lemuli yakuMo Blessing, yibo abaphehle loludlakela. Sixoxele lunga le-CCC umnumzana Abednego Bhebhe.
Amapolisa-ke kukhanya engani lapha-ke ethuselwa izanu. Angithandi ukuthi ngithi basebenza lezanu. Bethuselwa izanu ngoba izanu itshela amapolisa ukuthi yiwo ababaholisayo, bese bebenza bethuke ukuthi nxa sebengayisayenzanga intando yezanu baza kwexotshwa imisebenzi. So ngaleso sizathu-ke asifuni ukusola amapolisa kakhulu, kodwa osifuna ukumsola ngumkhokheli wezanu-PF uMnangagwa. Ngoba nxa uMnangagwa ebona kusenzakala into ezinjalo ngama-supporters akhe, njengomkhokheli wangikhona ngesilungu kuthiwa is liable, nguye olomlando wokuthi abantu benze udlakela. Ngokuqala lokho. Okwesibili, siseZimbabwe elizweni elikhululekileyo. Nxa sibona kusiba lodlakela, ingabe lukhozwa ngubani, ingabe lwenziwa ngubani, sikhangelele ukuthi uhulumende athathe amanyathelo ukuthi avikele abantu. Ngaleso sizathu, uhulumende weZimbabwe ukhokhelwa ngu-Emmerson Mnangagwa. U-Emmerson Mnangagwa again is liable neparty yakhe lohulumende wakhe. Okwesithathu impinga mini. Uthiwa ingungu ungayizwa isikhala kakhulu sizadabuka. Lo nyaka kabalibonanga abantu bezanu. 2023 bazawuvalelisa umbuso. Sifuna ukubona ukuthi bonke bona labo alokhu bethathe ngaphansi kwamakhwapha ezanu besona bazavikelwa ngubani. Ngoba isiNdebele sithi icala kaliboni.
Abe zanu PF baba bebe kanye lamapolisa vathi lani liphathekile kudlakela lwayizolo yini elichise imizi yabantu bezanu PF labulala lezimoto.
Lokho mina kangibe bangakuvuma ngoba izanu ivele igangile. Umuntu ogangileyo nguyo owazakala esenza ukuganga. Obabonileyo abantu be-CCC bechisa leyo bani ngokuqala lokho. Okwesibili izanu siyazi iyaxabana siyabezwa bayakhuluma la kuma audio lapha ukuthi kabazwani. Sangani mhlawumbe encenye yi-sectionalism yezanu ehambe yachisa besenzela ukuthi babe nehawu lokho wenza udlakela lolu abalwenzayo bese besenza udlakela bevala ngakho konoko. Siyakwazi ihistory iyasitshela nakudala ukuthi abantu bezanu babehamba bayeprinta ama-t-shirts e-MDC ngesikhathi kusese le-MDC bahambe bayebona bese besithi bona yi-MDC. Konke khonokho kusobala ukuthi akula muntu we-CCC otshise indlu yomuntu wezanu kodwa bazitshisele bona bodwa besenzela ukuthi babe lodlakela.
Umnumzana Pedniko Pepe ngowebandla le-CCC. Sixoxe njalo lelunga lezanu PF umnumzana Belief Gawule.
Udaba lolu nkomo ludaba olubuhlungu olubi kakhulu olungcolisa umumo wethu wokuthula elizweni. Umumo wokuthula uyawungcolisa ngoba khonokwane sihlezi sikukhuluma ukuthi kungaba lokufa abantu bengathi bona ukufa lokho ubangelwe ngombangazo. Yiko khona ezombangazi, yiko khona okudala khona ukuthi kugcine sokule kuchiselana izinto kunjengakhonoko. Sokuliwa lapha, nxa sokuliwa sokusenzakala izinto ezinjengazenezi. Kodwa ke nxa sesikhangela siqathanisa, sesikhangela ukuthi amapolisa wona ebephenywe njani esenza umsebenzi wawo. Afumanise ukuthi izinto lezane ezenzakaleyo kanti zingani azinani lokuthi ngezombangazi. Kodwa bona abayiwo abafunayo ukuthi kube ngezombangazo. Yiwathi bekubabele ukuthi bekubeka kwethu wena into lezo zombangazi khangela ke kathethe inkomo sokuliwa sokuthiselwana izindlu ngenxa yakho nokuthi abanye labo bathi sesiphindisela abanye njalo sebephindisela. So into yakho yinto esiphendula ibe yinto embi kakhulu.
Vathi abe-CCC ibaba Gawule amapholisa akhanya esekela lina abezanu PF ngoba vathi umo Blessing Ali ucatshile lanamuhla owambulalayo kakabotshwa kanti lamalunga enu ahambe ayahlasela abantu esililweni sikamo Blessing kodwa akula muntu obotshiweyo. Ikepha sikhuluma nje abantu abafana labo Job Sikhala labanye abe-CCC yibo asebebotshiwe. Ungathini ngalokho?
Ukuthi inkomo kuyadanisa kakhulu ikakhulu izinto ze-opposition right from MDC lakesinoku-CCC indlela yabo bathi nxa bengahlakala lento ezinjengalezi bathi wena hayi lokhu kudale izanu PF lokhu kudale abantu bezanu PF ababulela umuntu yiko khona kusho kudala izinto iyihlupho zenezo ezinjengazenezo ukuthi khathesi abantu ngakutshela enye into komo ukuthi nxa ukhangela khonaphana kuyakuthiwa kusilwa amafamily. Kuthi nxa kusilwa amafamily njana lawo kuya ngokuthi kuyalokuliphi ibandla lwalokuliphi ibandla. Kanti nxa abantu besilwa umuntu lomfazi wakhe omunye kumbe ku-opposition omunye ekuzanu PF okuyathiwa lwanobulewo leaders eyikuthi lwanoleaders eyikuthi kanti kudla ngokungangeni khonoko okukhona ukuthi bona njengemuli kade besilwa laba bantu.
Umnumzana Belief Gawule ngowebandla lezanu PF. Kunjalo nje inhlanganiso emela amasonto esiKristu iZimbabwe Christian Alliance isisole kakhulu ukubulawa kukankosazana Mo Blessing Ali kanye lodlakela oluqhamuke enyathime izolo. Linhlanganiso ithi amapholisa kumele adinge umuntu owabulala uMo Blessing ambophe ngokuphangisa njalo athathe amanyathelo okwenqabela loludlakela engathathi hlangothi. Ithi njalo ikhomishini ebona ngezamalungelo iZimbabwe Human Rights Commission kanye lebona ngokukhumisana umlotha iNational Peace and Reconciliation Commission kumele zingenele udlakela lolu lungakadlondlobali. Sixoxele umqondisi weZimbabwe Christian Alliance umfundisi uSeni Sibanda.
Okokuqala siletha induduzo kumuli yako Mobblessing Ali, njalo siyananzelela ukuba udaba lokuba umuntu ethunjiwe abe sebonakala sefile kuludaba olubuhlungu kakhulu kumuli, kubangane lakuzakhamizi ezihlala duzane naye. Ngakho kuqakathekile kakhulu ukuthi amapholisa aluphenye lolu daba athole labo bantu abenze lesi siga masinya, ukwenzela ukuthi ukwethuka okukhona esigabeni abantu bakwanise ukuba lesibindi. Njalo kwesibili, indaba enje nxa ingalungiswanga masinya amapholisa iyaletha udlakela ukuba abantu begcine sebecabanga ukuthi kungcono bona kube yibo abazama ukuzilungisela, kuyaletha ukulwisana okungazwisisani esigabeni. Njengoba sibonile isehlakalo esenzakeleyo, amapholisa awaphenyele indaba abambe laba bantu. Njalo kwesibili, kuba ngabe kungaba le ndlela yokuthi sixoxisane nini, imuli yakomoblessing ivunyele ukuba ikhalele isihlobo sabo ngendlela ezaletha ukuthi kube le closure, njalo ke bekwanise ukududuzeka lapho. Ngakho kuqakathekile ukuthi wonke umuntu abambisane ukukhala lale moshi.
Sibone kusiba lodlakela izolo, abe triple C be sithi bachiselwe izindlu ngabe Zanu PF. Abe Zanu PF labo besithi bachiselwe izindlu ngabe triple C, ungathini ngalesi simo?
Qakathekile ukuthi amapholisa nxa engaba lendlela zokudingisisa abambe laba bantu abenze lokhu, kuzamisa udlakela esesilubona lusenzakala, ukuthi sokuxatshana, sokusiba lodlakela, sokuthiswa izindlu, sokusiba ingozi ebantwini bonke abakhona. Ngakho lolu daba kuyadingakala ukuthi ngabe masinya lungalungiswa. Uhulumende bengithi lamapholisa, uhulumende isisekelo sombuso sibabeka umlando ukuba bavikele wonke umuntu. Ngakho kuqakathekile ukuthi kukhale lokhu kusenzakala. Ikanti njalo lolu daba kumele lube mqoka emapholiseni, ukwenzela ukuthi kungaphindi njalo kwenzakale komunye umuntu.
Umnumzana uSeni Sibanda ngomqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi kuyinjongo kahulumende wakhe emqoka ukuthuthukisa lokulinganisa indimi zonke ezilitshumi lasithupha ezikhulunywa eZimbabwe. Wethule amazwi la emhlanganweni weNational Languages Conference oqhutshelwe eVictoria Falls namuhla. Amazwi kaMnangagwa aza ngesikhathi abanye ikakhulu eMathebelelendi besithi uhulumende kumele achiyane lomkhuba okuthumela ababalisi ukuyafundisa ezigabeni lapho okukhulunywa khona indimi abangazenelisiyo. Sixoxelo lwela amalungelo abantu besikhalangeni umnumzana Difa Dube oyisiphathamandla njalo somsakazo weRadio Bukalanga.
Ukuthi abantu omunye lomunye umuntu azigqaje ngokuthi ngolwimi lwakalukhulumayo kuyinto eyenza ukuthi abantu babe le-confidence elizweni labo, njalo abantu babe le-confidence ngokuthi besazi ukuthi uhulumende uyabamela njalo uyabaqhuqhuzela ukuthi abasukumise indimi zabo ngendlela efanayo, njalo alukho ulimi olungcono kulolunye, kodwa indimi ziyafanana zonke ngoba komunye lomunye ulimi lomunye lomunye umuntu luqakathekile kuye. Ingakho kuqakathekile kakhulu ukuthi sibone izinto ezifana lazana lezi njalo zikhulunywa njalo zikhunjuzwa abantu, kwenzela ukuthi abantu bengadlali becabanga ukuthi mhlawumbe kulendimi eziye ziqakathekile ukwedlula ezinye, kodwa bekwazi ukuthi indimi ziyalingana zonke.
Uhulumende Dube sesike sambona esipha imisakazo yezigaba amalayisensi, imisakazo efana lowenu oweRadio Bukalanga, wona ozasakaza ngolimi lwesikhalanga. Ngokunjalo ungathi uhulumende wenza konke amele ukuthi ngawe uyakwenza yini ukuphakamisa indimi za kuleli kumbe kukhona lapha silela khona.
Owakathesi babunkomo angcome umsebenzi kahulumende ngoba into leyi eqinisweni yinto eyayifana ukuthi ngabe kuthiwa yaqalwa kudala ukuthi ngabe ukuthi kusenziwa izinto ezifana laze nalezi. Kodwa-ke esingakutsho kathesi sibone ngathi ngendlela abazama ngayo ukugqugquzela ngayo langendlela abenza ngayo sibone ngathi kuyinto enkulu kakhulu njalo kuyinto enhle. Asikakaboni lutho oluvela kuhulumende olutshengisela impawu zokuthi mhlawumbe bayakhuluma kodwa-ke kulezi yindlela ezinyakhezeleka eziyindini. Kodwa-ke nxa ngikhuluma ngingasona isikhulumeli se-KLCDA angithi ngikhulume ngikubeke kube mgceke ukuthi especially kakhulu ulimi efana lolimi lobukalanga i-KLCDA ile nkinga ehlangana lazo ikakhulukazi ezigabeni zeplumtree lapho kukhulunywa khona isikhalanga lapho ofanele ukuthi khona lesikhalanga sifundise esikolo. Kulezinye izikolo ezingavumi ukuthi isikhalanga sifundise esikolo okungangokuthi yinto eyinto ukuthi uhulumende ufanele ukuthi ayifake lelihlo kakhulu ngoba akufanelanga ukuthi kube lolimi olusesigabeni kube lababalisi abangafuniyo noma kube lezinduna noma kube labosobhuku abangafuni ukuthi ulimi lwesikhalangeni lukhulunywe noma lupractiswe endaweni yalo ebantwini babeplanti.
Siyazi lilo mkhosi wokuphakamisa ulimi lwesikhalanga khona ngapho eliuqoqayo kwele Bilitane. Ungakhumbuza abalaleli ukuthi unini?
Umkhosi silawo babunkomo kuyinto enkulu kakhulu yokuthi noma sikathana lasekhaya kodwa sihlale impande zethu zigxilile khona ngale khaya. Silawo umkhosi lapha neNottingham mhla ka-2 July. Mhlaka 2 July sithi abantu abagcwale ngoba ngumkhosi ozabe umkhulu kakhulu lo oyindumezulu labahlabeleli bazabe bekhona abaningi laba DJ bazabe bekhona ngithi ababuye abantu mhlaka 2 July eNottingham noma abangakwanisi bathole imininingwane abangene kuFacebook laphana bathi bukalanga gathering bazayithola yonke imininingwane khonaphana noma bengatshayela mina inamba noma bengathumela mina umlayezo kunombolo ezithi +44 78 656 799 77.
Umnumzana Tifa Dube isizalwane seZimbabwe esidabuka ePlumtree njalo uyisiphathamandla somsakazo weRadio Bukalanga. Uhulumende namuhla wethule umbiko esazisa uZulu ukuthi umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga usetshatele sithandwa sakhe uMiniyo Thabo Baloyi. UMiniyo Thabo ulisotsha kuzinga likakeneli njalo ubikwa edabuka eFilabusi. UChiwenga wehlukana lomkakhe uMary Mbayiwa ngo-2019 emethesa icala lokuzama ukumbulala ngesikhathi egula elaliswe esibhedlela kwele South Africa. Umkakhe wakuqala kwakunguJocelyn. Umongameli Emmerson Mnangagwa lomkakhe bafisele uChiwenga loMiniyo Thabo amathamsanqa amahle. Inhlanganiso emela abongi iZimbabwe Professional Nurses Union isilobele ugatsha lweHealth Services Board ilwazisa ukuthi abongi bazakhalala umsebenzi kusukela ngomvulo ozayo bekhonona ngeholo. Kubika ubathabile Masuku.
Abongi bamukele iholo elingamadola aweZimbabwe azinkulungwane ezingamachumi amathathu kusiya kumachumi amane. I-30,000 kusiya ku-40,000 zimdollars kanye lamadola alikhulu lamachumi ayisikhombisa lanhlanu aweMelika, i-$175. Umnumzana Anthony Majongo siyomgcini sihlalo weZimbabwe Nurses Association e-United Bulawayo Hospitals uthi abongi abasenelisi ukuya emsebenzini nsuku zonke.
Kodwa isalari ingenileyo ayikwani ukuthi siphile kuhle. Sibona ukuthi vele imali le isise equivalent to $50. Asikwanisi ukuthi sihambe emsebenzini, singayekela ukuhamba emsebenzini sizobona ukuthi vele abantu bayafa abaningi lendaba ukuthi vele ukuthi ba hambe ezibhedlela kungenela amanisi abakwanisa ukuthola incedo ukuthi balatshwe asikwanisa ukuthi sihambe emsebenzini every day.
Umnumzana Robert Emmanuel Chiluku, umongameli wenhlanganiso yabongi eZimbabwe Professional Nurses Union, iZPNU, uthi sebetshele umqhatshi ukuba kabasoze benelise ukuya emsebenzini kusukela ngomvulo weviki ezayo.
We have advised the employer that will not be able to turn up for duty on Monday, the 20th of June 2022. We want our salaries in United States dollars because the Zimbabwean dollar is fast losing its value.
Sesicebise umqhatshi wethu ukuba kusukela ngomvulo kuvikezayo kasisoke senelise ukuya emsebenzini. Isizathu siyikuba sifuna iholo lethu ngemali yeMelika. Njalo sikhangelele ukuba ingxoxo lomqhatshi wethu ziqale ngokuphangisa.
Umnumzana David Sithole ongumongi uthi iholo labo kumele balinikwe ngedola leMelika njengoba nembadalo zesibhedlela sezibekwe ngaleyo ndlela.
Sihlangana lakho lapha kunzima ngoba imali esiyamukelayo ivele ayithengi lutho, ayiphutshisi umuntu yona iviki. Kungaba ngcono ukuthi beyifake layo imali yethu ibe yimnyamanye amazwe kodwa beyiphekhe layo nge-forex, njengoba zonke izinto sezivele seziphekhwe nge-forex loba siyazibhadala ngemali yakhonapha. Abenze okufanayo lasemholweni wethu njengoba bona lawo ama-services abo esibhedlela ebhalwe nge-US dollar.
Unkosikazi Nomqhele Gumede, umhlali wakoBulawayo, uthi uhulumende kufanele akhangele izikhalazo zezisebenzi zakhe ukuze uZulu engathwali nzima.
Ama-civil servants yiwo asebenza kungatsha zonke eziqakathekileyo. Nxa onensi bengaya kustrike kusho ukuthi sesizafela ezindlini. Kanti sibhadalana lama-extra lessons ngoba i-government ayiholisa ababalisi. Abaphiwe i-US dollar ngoba vele ibhondi eqiniseni alisebenzi. Labo ezibhedlela sebebhadalisa nge-forex, so vele ngangcono ukuholise wonke umuntu nge-US.
Umphathintambo wogatsha lwezisebenzi zikahulumende, umnumzana Paul Mavima, wenqabe ukuthatha ilizwi kodwa uchaze ukuba abongi bakhangelwe yi-Health Service Board, ngakho akalalwazi ngeholo labo. Umgcinisihlalo we-Health Service Board, uDokotela Paulinus Khosana, uchaze ukuba use-Beitbridge kalalwazi. Kwedlulisele imbuzo kusikhulumi senhlanganiso unkosikazi Tryfield Tsukutu, yena obengabambi ucingo lwakhe. Inhlanganiso zabongi zikhalaza ukuba uhulumende abaphe iholo ngemali yangaphandle ngoba eyakwele Zimbabwe isiwa isisindo mihla yonke. Zikhuthaze ukuba ingxoxo phakathi kwabo lomqhatshi wabo sekufanele ziqalise ngoba isikhathi siside. Umqhatshi ebalisa ukuba usalandela indlela ezifakiweyo. Ngimele Studio 7 ngikoBulawayo, ngingobathabile Masuku.
KuLivetalk lamhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela uDlakela osoluqhamuke eZimbabwe. Esigabeni lapho esiphatha khona indaba zezizalwane zeZimbabwe sihlala kwamanye amazwe, sixoxa lomnumzana Thembelihle Ndlovu ohamba ngenyawo esuka eBeitbridge esiya kwele South Africa kuhambo olwaziwa ngokuthi yidabulapho. Wathayela isimota engumalayitha okwesikhathi eside engela layisensi. Nangwe xoxa lo Gibbs Dube.
Bengizwa nje bethi Beitbridge, thina besithi masuke emakhaya sijika 10 of West Kwanda Bulawayo. Le ndlela ekhuphuka iqonde Beitbridge bengingakaze ngayisebenzisa sidalwa. Ngahamba lapho ngalesa sikhathi bekusase nebhasi abathi ushushayini. Ebeyisuka bomberengwa leyidlula siye Beitbridge. Ngayigibela leya bhasi ngabo 8 ekuseni. Yafika eBeitbridge ngabo 10 ebusuku beyihamba ifa leya bhasi. Into yababuhlungu dube bengazi indawo lapha, ngazi umuntu, ngazi nokuthi iBeitbridge imi kanjani, yona mesini imi kanjani. So into engayenza, hayi ngathola ukuthi vele kunabantu ababasungulile erenkini lapha ibhasi afika erenka khona, ngaya lapha emlilweni. So bengazi mina ukuthi ngalesa sikhathi amaphoyisa afuni bantu erenkini. Mina lonke ngimile bona labantu abalapho bayazi istori ukuthi after 10 minutes or 30 minutes amaphoyisa afika. Awu, manje lonke ngisamile bona ukuthi sebegijima. abantu bayabaleka babalekani bangithi nami ngibaleke ngiyongena kwenye indawo ngicashe hayi kuze kuphume nje ilanga manje ngiyacabanga ukuthi labantu bakhuluma ngokuthi idouble up ngibuza omunye umuntu ohamba nginqola ngithi baba ngifuke eSouth Africa ngihamba kanjani la babalana dino mfana la nibangaki mina no ngiyiwani athi okay but indawo esefu uzoyihamba is 40 kilometers from Brightbridge uhamba ngeenyawo bese uzothi ukuyofika ecingweni is 10 kilometers from that 40 kilometers suzobuya back uze kule ntaba engikhomba intaba eyinye ebonakala ma usemesina lapha baba Dube it was hard yanto yanangenza ukuthi ngicabanga ukuthi ngalesa sikhathi angizange ngicabange konke lokho ngakucabanga sengimanje ngoba senginana nje sengakucabanga ukuthi lento le beyiyingozi kwenzeka ukuthi ngokhe baba Dube ngiyi-1 ngithe ma ngisofika kuleyo 40 kilometers futhi bese ngidlulile waqhamuka lo baba ngenqola wathi hawu ndoda e uyahamba sewudlulile bethu jike khona la uzobona umfula omncane ucross ma uqeda ukucrossa lo mfula omncane uzothola ungulukutila bese uyangena
uyi-1
ngiyi-1 baba Dube and that time benginamabrupa awu-5 ebengiwagqokile nezikipa eziwu-6 nejaketi eyi-1 zonke lezi zinto ngizigqokile baba Dube ngacross umfula ngithe ma ngiqeda ukucross umfula angazi nokuthi edrati ngizothola ngithe ngifika lapho ngathola ukuthi kunamadrati awu-4 kune-reservoir ne-fence ene-reservoir ne-drug normal ne-skontiri bese kuba ne-fence enye futhi. So ngacabanga ukuthi lento le ngiyidlula kanjani. Ngahamba ngilandela ucingo shothi ngaze ngathola lapho okunesifula khona shothi savula imbobo ngangena lapho. Ke ma ngiqeda ukungena amasosha aqhamuka but bese ngijampele ngale abazange bangibone ngachasha. Baba Dube ngahamba shothi whole day ngihamba ngenyawo. Then siyaqhamukela ku-R101 ngaqhamukela phezu kwamaphoyisa ithiwa 7 o'clock ntambama yikho ukubuya kwami ma ngifika eGoli ngalesa sikhathi bekunzima bekwazi ukuthi ma ufika la ungabi nomuntu ozokwamukela ke mina ngaba nenhlanhla kumalume wayekhona wangamukela ayazange ngifike vele ngihlalele izandla ngangiwumuntu owayefisa ukuthi into zenzeke ngoba la ngisuka khona emuva bengisebenza hhayi waqala ukuthi kuba nalento leyo uMunicipala ufuna abantu abaklina ilogishi ngoba bekustrike laphayana abantu bakaMunicipala bengafuna ukusebenza. Hayi basithatha sangena-ke kufuneka ama-ID but-ke sazama-ke sadiza basifaka bengisebenza kwenye badini Mthambeka. Besiklina nje ithembisa yonke sivuke kuseni isikline. Hhayi kwaqhuba waqhuba impilo iba right. Ngabona into lento le angeke ingise ndawo. Abanikazi bomsebenzi bengabuya ngizoyapha. Kwaba kuwukuthi hhayi nama kethe kwenye indawo abathi Caprive Tavern leyo ngasebenza ebushari ngasebenza abantu lento leyo ayinampilo le ngangena eflightini sengenzani cross border angina passport angina license
kodwa uyashayela imoto
baba Dube ngadriver umuntu engaqala ukuhaya kuyimoto wabiza ifamily yami wabiza umalume wathi umfana wakho ufuna imoto and ngalesa sikhathi ibhakhe uyihaya nge-R800 ukuya eZimbabwe. Imoto mina bengazi i-driver ngayifunda it was Thursday and Friday ngangiqoqa impahla eziphuma Sunday. Can you imagine angaze ngidrive ngifunde Thursday and Friday. Thursday ngafunda i-front Friday ngafunda i-reverse ngifunda imoto idonsa i-trailer.
Awula license?
Angina license angina passport.
Shaya phansi labantu
ngahamba ngathatha imota ngayibhadala 800 ngathola omunye umfana wasetsholotsho wanaye wayengathi uhlakaniphile nyama sonke singakwazi udrive yayizo yena-ke total azange abe kwazi ngokudrive mina ngiyi-1 thatha impahla zabantu ngena indlela
ulabantu
lasebhakini into engayifundayo engazitshelana iyi-1
uThembelihle Ndlovu exoxa lo Gibbs Dube kwanele mthwakazi olivalelisayo ngontungami linkomo lilande.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.